so abantu belizweni lonke babekhona kuzapha ngapha kulabantu bemathekeleni south osilindiza lakujoseph moyo akulandawo engalamuntu edinga kulabo umntanga enhlono so ilizweni lonke belilabantu kuzapha zange kube yinto ufoni yangancane nomhluko ngancane njalo ngempi ngesikhathi sempi lapho kwaliwa khona okuzwayo sehurungule phezulu emashonalendi wet kusiza ngapha kubuthi ngoyo kusiza phansi la so izaphu yiyo eyalwayo emashonalendi wet zangakanye sike emashonalendi wet aphelela lempumalanga so yaze yathatha izindawo leziyana ngemva kokukhululeka kwelizwe so izaphu kazange ibe yinto emathekelendi yayiyinto yelizwe lonke
khona okwenza ukuthi batsho njalo ukuthi izaphu yayilibandla lemathebhelelendi njalo ilokhu libandla lemathebhelelendi kahle kahle kuyini
ukwenza kube njalo ukuthi babefuna khonokho ukuthi bona bazitshaye njengabantu abayimashonalini bazame ukuthicha ukuthi izaphu yasemashonalini and then okunye of course ukuthi abantu bemathebelelendi babebaningi kuthi ngoba babequma lapha besiye ezihambele quma efolo babebaningi njengesiqukalekelelo kodwa-ke labemashonalini babebaningi to the extent ukuthi unongwe ngalona abaqina beningi commander ye-army bathenga izito and baningi abanye babengisisho staff uzitra ngiyamkhohlwa lubawayengowemashonalini so abantu abaningi abezitra top levels abevele emashonalini babekhona abantu belizwe lonke and then laba bezani bafuna ukuthi ngoba bona babengagcinanga emathekeleni bafuna ukuthi batshaye abantu emathekeleleni kuyotshayele ukuthi inkungu vela khona bazame futhi ukuthi kuthiwe abantu abaqinileyo kuzaphu emathekeleni ukuthi but baqala babulala abantu abaningi emashonalendi wethu ababebekude lakuzapha so lokhu yikuthi bazame ukuthi behlukanise ilizwe futhi bona baqine emashonalendi izaphu iqine emathekeleni ayisiko isiqiniso lakhona ngoba kudala thina esasisakhula siyizaphu sasikwazi nxa ufuna izinto ezizwayo qonde ehaisini lapho kwakule zaphu evuthiweyo khona esasizizwa khona amaphepha avela kubogona kuzini kwavela kubowawa sasiwathola emashonalend isiza ngapha kobulawayo kude yaza kwezapu unkomo wayengumuntu welizwe lonke maybe yikho kwenza ukuthi bamesabe ukuthi uze umdilize kumele umenze umuntu wangancane kathi kathesi uzobe sithi hayi inkomo ngisazazibawu umuntu owenziyisazabaleka ekhaya ngumuntu onjani ngoba unkomo owaphumezaleka kulelizwe so kumele kukhangele khonokho ukuthi kathi nxa besigcinisazazibawu kodwa waphuma ebaleka waze wayahlala engilande kweminyaka ukalungiswa iyunithi yakhona kumele kubone ukuthi ngabantu ababefuna ukuthi bamcoti ngapha besithi ngiyisazazibawu.